mihla yonke endaweni esifana le Hillbrow, Peria, le Yuvel kubikwa izehlakalo zokudutshulwa lokugwazwa kwabantu kusenziwa izizalwane zeZimbabwe. Abantu abasenelisi ukusebenzisa umakhalekhukhwini wabo bekhululekile bese saba lezi zigelekeqe. Okwamanje kule zalwane zeZimbabwe ezintathu ezimiswe emthethweni ndaba ngodaba lokudlongulwa kwesifazane lokubulawa kwamadoda amabili abotshwa izandla aphoselwa edamu. Ugumede uthi sekufanele zonke izalwane zeZimbabwe ezihlonipha umthetho zisukume ziqede bonke lobu udlova.
Ngiyafisa ukuthi ingane zakithi ziphatheke, zikhuzeke futhi zazi ukuthi la eSouth Africa ziphethwe ngabantu. Lomu ngaziye eBotswana, bakhona abanikazi beBotswana abaphatha lelo lizwe. Ungaziye eUK, bakhona abanikazi balelo lizwe abaphatha leyo ndawo. Siyafisa ukuthi ziphatheke kwenze ukuthi mazi buye lezweni lakibo, zikwazi ukuthi zihloniphe.
Akusuye yedwa uNduna uGumede othukutheliswe izenzo lezi ezimbi ezezigilamkhuba ezivela eZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Siphomoyo uthi sebesiba lamanhloni nxa behlangene lezizalwane zakwele South Africa ngoba sekungathi wonke umuntu odabuke eZimbabwe ugangile.
Lo nxa abantu bephumile bazazi ukuthi silala basase kubhacweni singama refugees. Si refrain from ezenzweni ze crimes, sisukeni kakhulu ecrimini. Ngoba siyananzela ukuthi abantwana la eGoli umntwana afike uyenza noma yini imkhuba ngadlala phambi kwakho ngumuntu omdala, but uyahla ukuthi uma uthi uyamkhuza uzokutshela ukuthi no kadweni umba naso babam babamshendlini or ubaba uselekhaya.
UNduna uGumede uthi lo mkhuba akufanelanga wekelelwe njengoba lokhu kubulawa kwabantu sekutshiye intandane labafelokazi abaningi ngenxa nje yezigangi ezilutshwana.
Njengobana siyazibona idumbu ziphuma everyday lalapha zisiye ekhaya zingane zethu. Siyafisa ukuthi kungenzeki lokho, sifisa kume. Siyafisa futhi ukuthi lengane zethu lezi ezifundileyo zifundise lezi ezinye ezingafundanga. Ukwenzela ukuthi ngelanga sebe siyabusile izwe lakibo lolele likhona likamthwakazi bakwazi ukuthi benza.
Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ukhathazwa kakhulu yintsha ethe ngokufika kwele South Africa yalahlekelwa yinhlonipho.
Uyathola abafana abancane ngumbongamankazana okuncane okukhona apha eGoli ungaselanhlonipho, kungasahlonipha abantu abadala. Umntwana oyinkazana abuye lapha eGoli usefika usehlala le ndoda, kibo kungazi ukuthi uhlala le ndoda. Umuntu angafa, umfana kasakwazi tabikele bani ngoba vele kakwazi ukuthi yena ungumkhwenyana.
UNkosazana Moyo uthi ungahlangana lowesilisa weZimbabwe esithubeni uhle uqale ukuthandaza ungazi ukuthi iyozalwa nkomani.
Nizibhamu sikhule singazazi ekhaya imbhobho, abantwana bonke bathwele ingqamu, kuyagazana kukhulunywa nje, ama-mortuaries agcwele ngabantwana, abanye bagcina ngabantu ababulalanayo bodwa, singabantu bekhaya sodwa sibulalana sodwa. Angeke usaphuma endlini ekuseni ungatshaywa luvalo ukuthi kambe nizafika emsebenzini kumbe zaphenduka lokho emphethe isikhwama sami. Konke lokhu kwenziwa ngabantwabethu labanawethu.
UMabhena uthi okwenza iningi ligange yilokhu ukuthi umuntu uza eGoli engela passporti abe sefika lapha avuke segange sazi ukuthi katholakala lula.
Abantu abaningi babuya eGoli lokhu berojwa ngomalayitsha, umuntu uyabuya engela passporti. Kanti passport yakwazi $53 eZimbabwe kodwa malayitsha bakucharge imali engange 1500 rands. Thina sewucelayo ukuthi abantu abathatha amapassporti babuye ngokusemthethweni nxa bekuya eGoli. Kasisayithandi indaba leyo ukuthi abantu bangene emanzini kumbe abantu babuye nzima nxa beseze eGoli.
Lo ngumkhuba uNduna Gumede othi uphakathi kokuthatha amanyathelo okuqeda.
Sizalwenza uhlelo lokuthi induna esekhaya ibhala incwadi yomntwana osuke ekhaya esiza la, afike la, afike le ncwadi ezala ize kuGumede ngoba siyazi ukuthi abantwana bethu sebeluvanzi nje sokuyizinto zeganga. So siyafisa ukwazi umntwana wonke la eGoli, umntwana esekhaya, labadala abangakhipha umntwana engala passport, isipassport singu 600 rand.
Lobanje inyathelo leNduna uGumede leli lingeke libe lula. Abaningi beZimbabwe balisekela besithi ukuqeda lobugebenga kuza kwenza bahlonipheke emphakathini kwele South Africa. Mele studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapo.